sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-9 inhlolanja 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ecebise uhulumende ukuthi abhadale izisebenzi zakhe ikhulu lamadola emelika phezu kwemali abayiholayo ngenya nga kodwa amatitshala athi imali le incane kakhulu
bafona besithi abangatholi umzila ukuthi ungabe kwahamba njalo kungasekhisiwe ngoba uyakwazi ukuthi amapolisa la amele athatha ama-instructions kubabulali
amagqweda aselobele usikomiti wamapholisa umnumzana Godwin Madanga ekhonona ngokuthi amapholisa kazimiselanga ukudinga abadiliza lokubhomba amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa igugurawundi esilobela lasebhalakwe
esukuzamayo ukuthi khona inani leli lingabi lonke liphansi
umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza ukubhalisa ukuvota oye ekhaya vote 2023 uthi namuhla uzasungula umncintiswano olomvuzo wabomakhale khukhwini njengendlela yokukhuthaza abatsha ukuthi bebhalisele ukuvota zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio Umongameli Emmerson Mnangagwa ubika ecebise uhulumende ukuthi abhadale izisebenzi zakhe ikhulu lamadola emelika phezu kwemali abayiholayo ngenyanga kodwa amatitshala athi incane kakhulu limali amatitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi esithi kawenelisi ukuya emsebenzini ngoba imali abayiholayo inlutshwana kakhulu ugatsha lwezembiko luthi uMnangagwa unqume ukuba izisebenzi zengezelelwe ingxenye yeholo ebuya ilidola leZimbabwe ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20% ebuyiselwe ngokuqala kukazibandlela kuthi utitshala ngamunye usezaphiwa imali eyisilinganiso sedola lemelika elingamakhulu amachumi ayisikhombisa lanhlanu $175 ngenyanga kodwa isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-R2s umnumzana Vusumuzi Mahlangu utshele iStudio 7 ukuthi amatitshala wasoze abuyele emsebenzini nxa engaphiwanga imali efika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane $540 ngamunye ngenyanga.
Lokho thina njengenhlanganiso kasiyibonile into esingajabula ngayo okwakhathesi ngoba asikwazi ukuthi uhulumende njengoba kungakhulumisananga engazaziza inhlanganiso ukuthi kusho ukuthi ase ukuthi usithembisane njalo angasiphani lokho yizenzele nje yedwa okanti thina-ke sifike ukuthi sinisane kezinyelwane sikhuluma nje sasize lesethina sihangelele ukuthi sithole i-S 440 eyimali eyiholwa ngababalisi ngokungakafiki umfumfu 2018 ngakho nxa ukuthi-ke lokho hulumende njengoba singakakutoli lokho akutho nxa ukuthi-ke ilekhozi yona le mali yakulee kutho ukuthi vele hhayi asikaqali kuleli hambo esihambayo umama sesemuhle ngoba siyakwazi ukuthi-ke imali leyo ngazitenesandi sasa iyake ngasathengi lutho nje sekuliphethe lingalatha umntwana angalele
manje nxa kuyikuthi bakhona abayamukelayo kutho ukuthi selizabuyela yini emsebenzini
okwakhathesike ngezayesiukuthi babuyela ngoba-ke sizakuboni kuliqiniso lokho okukhulunywa ngukhulumende njalo nje sizabuyela kuma-members kubalandeli bethu asinike umbono wokuthi ngangenjani siyaphambili kodwa-ke njengokwazi kwami nxa ukuthi-ke ayisikho lekhozelele esikunqumile ngibona isiyela emsebenzini ngoba-ke funake siyele ngalesi sikhathi lizathengile ukuthi hhayi sizalifakela lokhu ngalesi sikhathi ukuthi kufika lesi sikhathi libe yize nje kuyangani nje ngabantu abadala amandla
sike sezwa ukubana uhulumende uqoqa ukubana lingayekela ubuyela emsebenzini uzaliqumela iholo liluthatha njani lina udaba lo
siyakwazi ukuthi-ke vele uhulumende-ke alizi kati tezi kutitila ngalezi ngalezi mzela kutra kutitili alawali kutitili kaba kakani ekutelio balentani kiza umiti mzitai ngawukuti ya tata ayi angatata kutwa yuwa kutitili lati kwa ngele uti kutatalili amanda kwa 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 kwa
manje nga sikhuluma nje kuyikuthi yona le okuthiwa $100 in hard cash elizayiphiwa iyabi lokho ingeneli na ukuthi liyefika emsebenzini njengoba besisizwa ukuthiwa likhala ngokuthiwa yi-incapacitation
ngathi ngakhuluma nge-$100 ingabi $100 lokho esiza ngokuthi i-poverty bottom line i-poverty bottom line owakhokhathethi $73,000
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights aselobele usikomiti wamapholisa uMnumzana Godwin Matanga ekhonona ukuthi amapholisa akazimiselanga ukubopha abantu abadiliza babhomba amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa eGugurahundi esilobela laseBhalakwe. Amagqwetha la alobe incwadi emele inhlanganiso ye-ibheju likaZulu eyiyo eyafaka amatshe la. Esilobela yafaka ilitshe lokukhumbula abesilisa abalitshumi lanye abathathwa emzini yabo libutho le-5th Brigade mhla ziku-30 kuzibandlela ngomnyaka ka-1985 banyamalala kokuphela. Leli litshe lantshontshwa kwaze kwaba kabili. EBhalakwe linhlanganiso yafaka amatshe la kabili antshontshwa kwathi elesithathu labhonjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi basebenzela uhulumende lanxa yena uhulumende ekulandula lokhu. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi akula lutho oselenziwe ngamapholisa nangu kungela ngitsho lo yedwa osebotshiwe. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla se-ibheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
So yikho sithe amagqwetha akahambi emthethweni ebhalele abazomthetho bebhalele lezi ngatsha zikahulumende okufanele zilandele umthetho zibone ukuthi ziyafulufila hayi on behalf of president but ngenxa yokuthi zilomlando wokwenza lokho ngoba kathesi kule conflict labo abahlezi esihlalweni sobukhokheli ababalisa umongameli labo dotitaramba izandla zabo zigazi labantu abafa ngombhuqazi. So bona uma bekhuluma bakhuluma ngani balilizwe bakhuluma ngani bazingatha zikahulumende ezehlukene ukuze zibone zenza uphela. So yikho sibone ukuthi sihlande amagqwetha sibona kungalandelwa isisekelo ngokupheleleyo abafanele be-implemente i-constitution bangani balandela abakuthiwa ngama-political leaders ayiyo vele njalo aphathi intekayo ekutshontshweni kwelitshe lekudilizeni kwelitshe ngoba uzathola ukuthi abantu ababulalayo abantu yibo lanamhlanje abalalelwayo. So yikho sikubone kufanele ukuthi hhayi sihambe sihambisaneni uma kusehlula enkundleni isishayamthetho siye kutsho la. So uma siyabe si-independent sizabona ma kusehlula sizabona ukuthi nakwenzakala njani.
Isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba sambona ngemva kokubhonjwa kwelitshe elalifaka eBalagwe sambona esola inhlanganiso yenu esithi uhulumende kakungeni lokho ngoba lelo litshe lalifaka ngaphandle komthetho lina njengeibhetshu likaZulu. Uthini ngalokho?
Okuka George Charamba akumangalisi. UGeorge Charamba uyisikhulumeli salabo abaqeda abantu. So kuyabe kufanele ukuthi sikuzwisise kona ukuthi akukho kutsha esingakuthola kuye ngaphandle kokuthi uzakhuluma nje eklamasa kodwa udefenda ababulali. Udefenda ababulali laye okutshengisa ingxenye yakho. Kodwa okuliqiniso yikuthi hayi kakulanto entsha, kakukho kuzatshintsha, sizaqhubeka sifuna ijustice.
Amapolisa emaphisa wona aseke akhulumisana lani yini ngokuthi asengapi ngophenyo lwawo phezu kokubhonjwa kwelitshelele?
Bafona besithi abakatholi umzila ukuthi ungabe kwahamba njalo okungasethusiyo ngoba uyakwazi ukuthi amapolisa la amele athatha ama-instructions kubabulali ngani kuma-citizens.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lesikomiti wamapholisa uMnumzana Godwin Madanga ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi uyalungisisa udaba lwegugurawundi esebenzelana lenkokheli zomdabu okungafunwa nguZulu wesigaba seMandebeleni.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Umanyano we-Ekhaya Vote 2023 uthi namuhla uzasungula umncintiswano lapho abazanqoba bezathola umvuzo wabomakhale khukhwini ngendlela yokukhuthaza abatsha ukuthi babhalisele ukuvota. Uhlelo lolu luzaqhutshwa eMagwegwe, Njubelo, Bengula, Makhandeni, eNtumbane, leMpopo, Maphelandaba, leminye imikhankaso eyehlukeneyo eMathebeleland South leNorth. Uluhlu olusanda kuvezwa inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZEC luveza ukuthi kulabantu abalutshwana kakhulu ababhaliseleyo endaweni zokuvotela ikakhulu koBulawayo, iMathebeleland South Midlands leMathebeleland North, okungabangela ukuthi izigaba lezi zihlanganiswe zibe lihlekana ngohlelo lwe-delimitation exercise. IZEC ithi amagama alabo abazancintisa kukhetho lwama-by elections ngenyanga ezayo aselotshwe okusemthethweni kugwalo lwe-gazette, njalo amabandla ezombusazwe aphakathi kokukhankasela lolu khetho. UMnumzana Nkosikhona Dibidi yisikhulumeli se-Ekhaya Vote 2023 usichasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu hlelo.
Siyalontsha cellphone competition for abantu abasha ages between 18 to 20 abakuma constituencies angu-4 koBulawayo alama list registered voters. Imizamo yonke le sizama ukuthi sibone indlela engasisebenzela ngathi ngamaviki amalutshana aseleyo ukuthi uFebruary aphele le-blitz leyi iphele ukuthi sincedisane labantu abatsha kuma communities ukuthi basincedise ukumobilize. Njalo ingcenye abanye sebengasukumela phezulu ngenxa yecomputation le ukuthi kuya kulama iPhone angu-4 azawina in each constituency. Maybe abantu abatsha between ages of 18 to 20 bangasukumela phezulu bekhuthazane. Esikuzamayo ukuthi khona inani leli lingabi lonke liphansi. Sesizamile futhi njalo uku-engage ama coalition members futhi aku izindaweni njengabo Mat South, Matobo South. We are planning ukuthi sike sefika khona ngalezi ndaweni ezinjengazona lezi ukuthi siyebamba umsebenzi sikhankase sincedise la ama-organizations asebenza ezindaweni zona lezo ikakhulu ekubhaliseni ukuvota ama-constituents anjengabo Matobo South.
Abantu bayakwazi kakhulu ngomncintiswano lowo yini, njalo libona ingani kuzakhuphula njani amanani abantu ababhalisela ukuvota?
Umncintiswano lowo sikhangelela ukuthi i-focus yethu ngeyabantu abatsha especially 18 years to 20 years, babazwisisayo indaba zabo
makhala ekhukhini abanjengabo iPhone njalo kuyisifiso sabontanga ukuthi babe le phone njengayo naleyo. So i competition le ayisoyeka abuyela wayo wonke jikelele, because i competition le iyabe kuma four constituencies: eMagwegwe, Njubelo Bengula, Makhandeni Ntumbane, laseMpopo Maphelandaba kuphela lapho kule nani elilutshwane elibhalise ukuvota. Injongo yethu yokuthi khona singabi le ones indlela yokukhuthaza abantu ukuregister ukuvota, but sithi do other things ezinga-appeal-a kwamanye ama-age groups esixoxisana lawo. Njalo ikhampeyini yethu kathi sisi-ward debate sesizama ukuthi sigxile kakhulu emawadini lapho abantu abakhona. So sikhalele ukuthi kungasincedisa njalo kukhuphula inani labantu ababhalise ukuvota. Siyilontsha kusasa, so sikhalele ukuthi kube labantu abazakhuluma ngayo esigabeni lapha esifokasa khona. Valwa nxa inani lilonke limi ngendlela elimi ngayo.
Umncintiswano le wawuthola njani umvuzo?
Umncintiswano lo ngowakoBulawayo ufokase kuma-constituencies angu-4 kuphela. E-Mat South lase-Mat North kuzaba le nhlelo ezishiyeneyo kulalezi ezinjengayo zabo ma-iPhone. So sikhangelele ukuthi as we go siyenze ezinye inhlelo ezihlukeneyo ezi-relevant to indawo ezishiyeshiyeneyo. I-raffle draw izayenzwa after i-voter registration blitz le isiphe isidlulile. Esikutsho ukuthi sikhangelele ukuthi aba-eligible to participate kule umncintiswano ngabantu abale 18 to i-criteria yakhona 18 years to 20 years, njalo be-register this February, njalo be-register endaweni ama-constituencies angu-4 athi wona iMagwegwe, Njubelo Bengula, Phelandaba, Mpophoma, laseNtumbane Makhandeni. Ama-constituencies angu-4 wona lawo kuphela. So ikwethu kukhangelele ukuthi yi-criteria ye-eligibility ukuthi umuntu angaparticipate.
Alo-ke ngumnumzana Nkosikhona DVD oyisikhulumeli senhlanganiso yekhaya Vote 2023 ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kwathi abantu abedlula 137 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abedlula 2,340 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19, abazinkulungwane ezedlula ezintathu 3,255 bahlatshwa ijekiseni yesibili, kuthi abahlatshwe ijekiseni yesithathu badlula 1,735.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele ziphuthuma zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asebophe omunye umama weMarondera ophila ngokuthengisa umzimba obulele ujaha oleminyaka elijumilane 14 ngemva kokuba umfana lo eyale ubhadala ucansi. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisele ukuvota. Okwamanje sengilijiya esandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani balaleli beStudio 7. Salibonani lonke bani. Lapha mina ngikhulumayo ngingumlimi waseAntelope. Izwi lami ngikhwini isibongo sami ngesakoHadebe, kodwa isithupha sami ngesakonyoni ngoba ngitshadile ngibizwa Queen Nyoni. Lapho uhlupho lwami ngolokuthi nxa ngingafaka amabele eGMB, iGMB kayingibhadali in time. So ingambhadali in time, kangitshele ukuthi mina ngaphambanisana eGMB ukuthi bethi ngibangwe. Last year ngifaka amabele mhla ka-27 October, ngayabhadalwa mhla ka-12 January. imali kathi nxa ndilima esinye isilimo lapha ngiyasilima ngani imali ngingayiphiwanga lo nyaka futhi yikhona lokhu abantu abafake emuva kulami sebebhadele mina yami imali ayibonakali so ngicela sike nxa lisithe sikukhuluma kustudio 7 lapha siyazikhulumela ngicela like lingibuzele yona i-GMB ukuthi kanti vele nxa sifake amabele sithathe isikhathi esinganani ukuthi sibhadale ukwenzela ukuthi kungasihluphi nxa sifakile nje silinde sikwazi ayibakithi ngindinyakhala uyazi mina ngiyahlupheka lapha nge-GMB mina ngingumuntu ongumfelwakazi ngiyazibonela nxa so ngisengisebenzile ngasaphiwa mali sentshona ngasadlanga kathi ngazibophela kuyabe sokuyindaba kabani ngoba nyabe sengihluphekile ngiyabonga
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa nguhlanhla mahlangu osebotswana e-Francis Town ekhaya ngivusa umama unanhlanhla owakomatshivovo koncube ngivuse umdala u-RJ Nkomo wayesenza esibhedlela ngivuse unkosikazi wamampofana ngivuse umdala osathulana undevula ngivuse lopholu ngwenya umalume amonyanga lomzamo ujabu ngwenya ekhaya laphala emalungu lapho esihlala khona laphana esenipholu silohlupho lwamagetsi kulamagetsi awayo kwawa amapholu so intambo zigcwele phansi khonaphana lawa ebritchini lemalungu ecini komuzi omfana mokuthiwa nguvelaphi chuma zawa intambo zawela emzini wayo so ngikhuluma ziphansi so sisabela abantwana ukuthi abantwana bazabamba intambo zamagetsi nezifuyo zekinkomo kaphaa zizaphela besicela igovernment ngabe iyangenela kuhambe kuyelungiswa lapha intambo lezela zivuswe laphana kulungiswa amapholu lawa yikho engikhala ngakho bakithi igovernment bayingenele sisaphelwa izifuyo siphelwa abantwana yimunhlanhla mahlangu seBotswana ozalwa emalungu khonaphana ngiyabonga
sanibonani lonke basakazi abahle kustudio 7 yalibulisa lonke ngibongela iminyaka engu-8 estudio 7 sasakaza ngibongelele bonke abantu bakithi eZimbabwe ngibongelele lonke masabizo ikakhulu abantu bakithi eZimbabwe bese ngibulisa ebebamzane zapho lonke kodwa ngiyabicebisa abantu bakithi kunabantu bakithi phela abanamakhono amahle kodwa lingena endaweni ezingafanelanga engathi uJonathan Moyo ngithi uHelshman Ncube ngithi uMagalela Mafasibanda ngithi uMthuli Ncube bese ngigcina ngoMqondisi Moyo abantu bakithi kuyani lonke uzapho ngalenimusa kuyani lonke kuzapho izabona into zihamba kahle linikweshete kahle nje lithola ama-position arit izabona ukuzayenzakala zabe selibumbene mpela kuyinto enye ayilokho elikwenzileyo kumbe kungena imali kumbe kungena usathane hayi nxa kulisathane ngiyalikhuza ngegama likajesu hamba sathane abantu bebambane amen
abantu babona
sawubona mnumzana Chris kunjani eAmerica khona ngapha kwistudio 7 kuVOA ukhona undodelo othi ukhuluma le othi angivodlo ezindlovu uyehluleka angiyeza kwezinjalo nxa umuntu ufuna ukuthi indlela kwezilunga into zilunga inkomo ithanjisa ngesikhumba sayo angiyeza kubophi inkomo ngesikhumba sendlovu ungiyeza kubophi inkomo ngesikhumba sesilwane inkomo ithanjisa ngesikhumba sayo ukuze ithambe ihambe yenze indlela efaneleyo lokho kutsho utamandebele ayena nxa enguye eyedwa zi hatshi abantu abaningi njengakwabomqondisi ukuthi amandebele emigenza enjalo akusebenzi izimbabwe zifuna abantu bahlangane bahlanganise amakhanda ndawoni njengamadube lezinto elisayunivesithi sitha i-ZANU-PF akukho sinye isitha ngaphandle kwe-ZANU-PF abantu bonke abezimbabwe kabahlanganise amakhanda ndawoni bathi goqo ukuze behlulisile yongeza njalo akulahluphi into zonke zose obayo undoda wathaya ingoma yendolwane wathi sisonke siza kulungisa kodwa nxasi lokukhethana sitshelana ngemhlobo akamtshelana izikhali hayi kude lapho esiyakhona watsho njalo umfana wendelwane ngiyabonga Chris ubakhumbuzi lokhu abakukhuluma ukuthi hayi asikho ngiyabonga
sanibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo hayi mina loba kuthiwa abantu bayakhuluma hayi mina iqiniso vele angeke ngafangani iZANU-PF akula nto ezafa yitshintshe elizweni lezimbabwe okokuqala nje kulezinto ezisemehlweni abantu ezibonwa nguzulu ukuthi lapha laba bantu sebehlule kilesemehlulekile buka nje imali elizwe lakithi ezimalini lapha kakubonakala ukuthi kwenzakalani la kanti wayi iZANU-PF kungayizwa imali elizweni bekele ukuthothi berobha abantu ngale ndlela le kanti wayi bengayenzi imali elizweni ilizwe libe le mali yalo wayi kungalungisa imigwaqo kube renovate izikolo abantu izakhamizi zibhadala ama-school fees every year kodwa kakubonakala ukuthi khona imali school fees iyaphuka ngendlela ukuthi vele yonke indawo kufile yonke industry eZimbabwe ifile lawa basabangela ukusela kuphela yikubona umonzora lo Thokozani Khuphe besilwa bebanga imali udliwa imali kuphela lapha imali yiyo edliwayo and ama parties akithi the most basebenzela izisu zabo lawa bantu iningi lawo vele lilanda ukuphohlakala lapha abaningi akusoma opposition parties ngoba opposition party yamampela ali challenges alo PF angeke ukuthi mnangako ukwazi umnangako lisela ukwazi ukuthi umnangako ngiyobulala abantu ukuthi usebenzana lo mnangako usebenzana lo mnangako kanjani umazi wathupha ukuthi ngiwabulalela izwi leliya ilizwe libulo umnangako kutshontsha leliya kodwa uyagijima phambili ngoba ufuna imali ufuna ukugqiba isisu sakho uthi usebenzana lesizana PF usebenzana lesitha sakho njani ukwazi ukuthi usekuhluphekeni la uyahlupheka ngenxa yabo
salibonani studio 7 salibonani okhulumayo umthwakazi omuhle sithakazi umthwakazi studio 7 ngifuna ukutshela abantu ukuthi thina singabathwakazi sizozama ukuncedisa kumavoti lawa ama-boy elections thina sivote siwazi ukuthi sivotelani sivotela ukuthi lani lithole linabantu benu linabantu bendawo yenu ukuthi lithole lathi lithole lathi ama-city lapha eparlamenti thina esikubhekile nje ukuthi lina ema-tablelands nisizamele ukuthi sithole nje kuphela ama-city thina siyazi ukuthi lingathola ama-city uma silivotela siyobuya futhi sizothatha indawo yethu sizohlala phansi yikho ngikutshole ukuthi akukho okuningi ngiphinde ngikhulume lanomama uKhuphe lapha umama Khuphe kasuke laphana ohleli khona laphana kuyachisa kasuke laphana ohleli khona abuye ekhaya akakotshwanga ekhaya abuye umthwakazi ukhona uvulekile akabuye azogxila kumthwakazi umama Khuphe asomuntu waseshoneni umama Khuphe umuntu wasesindebeleni abuye simthathe simbeke endaweni yakhe lapho ufuna okwana khona agxile ayenze umsebenzi odingwa ngabantu ayenzela abantu into abazifunayo hayi kube lokhu edingisa labo mnanga labolona kobani labomonzora evude monzora asakhonde ukubuka inews asakhonde ukungena kuma internet ngenxa kamonzora lo makhuphe woze ekhaya makhuphe woze ekhaya walahleka vele wawulahlekile thina sizovota singabantu bakamthwakazi sikuvotela thina singabantu bakamthwakazi sithi woze ekhaya mangabe wena siyawuvotela kodwa ngeke sikuvotele kwamandla into yokuqala ofanele uyenze wena makhuphe ikuthi ubuye ekhaya ngoba nguwe owazi ukuthi wenzani kathesi abantu balahlekile bonke abakwazi ukuthi babheke ngenxa yakho sondela eduze labantu sikulungisele thina abantu hayi ukuthi elungisela izizwe indawo yakho sondela eduze makhuphe siyakucela sikusondele eduze thina abantu besintwini ungazibona usondele eduze uhlangana labantu kule indawo le uzozithola ungumuntu ebantwini ngoba ngapho bakubiza nje ikwati ini bazibiza ngokungcola ungcola ngayo yonke indlela bakubiza awufisa ukubiza ngayo abantu bayakubiza yonke indlela umuntu ofuna ukubiza ngayo uyakubiza kodwa ngapho ungabuya kithi one day nje ufikile wanqonqoza ngapho ekhaya wathi hayi kokoko vulela ingene wonke umuntu nje uyakwamukela ngezandla zemhlophe woza komthwakazi ungakithi wena ulahlekanga amakhulu ngiyabonga studio 7 ngiyabonga studio 7 omuhle omthwakazi wonke okuphi nakuphi phesha kwezilwandle ezekhaya ezimu eSouth Africa yonke indawo umthwakazi lithi abantu
sakubonani bantwana beZimbabwe sakubonani maZimbabwe amahle wakithi ake likhuze uMonzora ukuthi kathi yena usesilwa lochamisa yini kumbe ulwa lezano PF
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwenze Melika amasotsha akwele Melika asefikile kuzwekazi le-Europe ekuqhubekeni kokufuthelana okubangelwe yikugombolozelwa kwelizwe le-Ukraine okwenziwe ngamasotsha akwele Russia. Sokulamaviki ambalwa kulokwesabela ukuthi ngasiphi isikhathi amasotsha akwele Russia alakho ukungena kwele Ukraine asuse uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky. Umongameli Joe Biden yena uthi ele Russia lingalokothi lingene kwele Ukraine ngoba lingenze njalo lizawukhomba umuzi olotshwala. Ingcweti kwezombusazwe sezisole indlela uBiden avusa ngayo ikakhulu nxa kukhangelwe lolu daba. isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhlobo zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ecebise uhulumende ukuthi abhadale izisebenzi zakhe ikhulu lamadola eMelika phezu kwemali eziholayo ngenyanga. Amagqwetha aselobele usikomiti wamapholisa mnumzana Godwin Madanga ekhonona ukuthi ngokuthi amapholisa akazimiselanga ukudinga abadiliza lokubhomba amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa igugurawundi esilobela laseBhalako. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.